VOA Ndebele. Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 5 kuLwezi 2019 uKefu Dube. Endabeni zethu lamhlanje, isiphathamandla sikahulumende esisebenza ehofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa esibotshwe izolo sikhangelelwe ukuthi sizamiswa enkantolo namuhla.
Umongameli wakhuluma wathi izakhi kathesini kwamazinyo ukuthi ilume iyaqhubekela phambili ngomsebenzi wayizakhi. Lanxa abantu nje belokukhonona ukuthi kungani imisebenzi yakhona ihamba mbijana.
UZulu uthi iZimbabwe Anti-Corruption Commission ivala abantu amehlo ngokubopha isiphathamandla sikahulumende esisebenza lo mongameli Mnangagwa.
Abantu bezanuphefu bethi bona bayabophana ngamahlwane. Umnumzana uJoram Gumbolo Mnangagwa abantu nje abavela khatshana besebenza bonke.
Abantu abaningi kwele Zimbabwe bathi bathwele nzima ngokuphanda impilo.
Abantu abazisebenzayo bathole imali zokuzobhadala ama-school fees, bazithengela amaphilisi, bathenga ukudla. Ngayizilisena zokudla kuqhathukuka lezulu, abantu abasasebenzi. Kuba nzima kakhulu ukuthi impilo zabo ziye phambili.
Zingakhuthwa umculo ezemelika lokunye okutshiyeneyo. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Isiphathamandla sikahulumende welizwe leZimbabwe esibotshwe yiKhomishini yeZimbabwe Anti-Corruption Commission izolo sikhangelelwe ukuthi sizamiswa emthethwandaba namhla eHarare. Umnumzana Joram Gumbo obona ngenhlelo ezijeneyo ehofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa wetheswa amacala ambalwa awenkohlakalo owenza ukuthi uhulumende weZimbabwe alahlekelwe phose izigidi ezine zamadola $3.7 million. Iziphathamandla zekhomishini yeZimbabwe Anti-Corruption Commission zithi uGumbo obizwe ngabacuphi bayo watshelwa ukuthi uzamiswa emthethwandaba namuhla ulakho ukuvalelwa nxa abajutshisi bakahulumende bengalubeka kahle udaba lwabo emthethwandaba. Kubikwa ukuthi uGumbo wathatha isigidi samadola kuhulumende walungisa indlu kadade wabo uMavis Gumbo esithi kulapho okuza kuba isigodlo senkampani yeZimbabwe Airways. Kubikwa njalo ukuthi wadlelana lenkampani yokuthenga amafutha iyaphiwa umsebenzi nguhulumende ukuthi ithenge amafutha ezimota. Inkampani yeFirst Oil Company yanikwa nguhulumende phose izigidi ezintathu zamadola $2.7 million kodwa akwaziwa ukuthi imali le yenziwani. Abasekela ibandla elibusayo abanjengomnumzana Believe Gawule bathi iZimbabwe Anti-Corruption Commission isisebenza ngendlela efunwa nguMnangagwa.
Izakhi yaqhubeka ngomsebenzi wayo. Umongameli wakhuluma wathi izakhi kathesini kwamazinyo ukuthi ilume iyaqhubekela phambili ngomsebenzi wayizakhi. Lanxa abantu nje belokukhonona ukuthi kungani imisebenzi yakhona ihamba mbijana, kayigijimi, kayihambi. Kodwa-ke khonoko okwenzakalayo kuyatshengisa ukuthi izakhi iyenza khonokhona yakukhulumayo ukuthi yaqala icubungulisise kuhle, dingisise kuhle, ithathe kuhle ubufakazi bonke obugcweleyo. Kulindaba zingasiyangena emakhoti zingalahlwa ikhoti imfumanise sibili umuntu nxa ukuthi uthethwe izakhi ithi nxa imthatha umuntu isiyamsemakhoti iyabe ibonile ukuthi umuntu lwecala sibili yikho khona kwabakukhangelayo. Abantu abathi umfumile akusakhanyi lani lamacala akhona akasakhanyi akusoqiniso lelo amakhoti indaba lasemakhoti amakhoti yiwo aza kutsho ukuthi ayiphetha njani indaba kamfumile ngoba izakhi yona ingabopha ihambi sekhoti.
Ugawule uthi kukhanya engani ziningi iziphathamandla zikahulumende ezizabotshwa yikhomishini le ngenxa yenkohlakalo ememetheka eZimbabwe.
Abantu abaningi bazabotshwa. Ngabona izakhi yakhuluma ukuthi lama-cases athile aphambi kwabo. Ngamanye wonke ama-cases agoqela abantu abakhulu abalezikhundla ezinkulu kuhulumende.
Kodwa kulabanye abantu abathi uhulumende udlala ngoZulu. Omunye wabantu abalombono lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezenodo ezimele yodwa.
Kanti phela kuvele kuyaziwa ukuthi nxa abantu bezanuphefu bethi bona bayabophana ngamahlwane. Umnumzana uJoram Gumbolo Mnangagwa abantu nje abavela khatshana besebenza bonke bahulula indaba leyana eyokukhishwa kwaMgabe esikhundleni bebonke. Kanti kungani sokuthetha isikhathi eside indaba eyakhulunywa kakhulu eyentekezimbili lisanele Zimbabwe Airways elokhu ngakabotshwa kuchuti nje njengwa wantu besikyo nje angamadlwa nekupela angibona ukuthi ukuba abantu belokhu bebona kubotshwa abantu bezana kula bantu abaningi abasebenza lomnanga kohulumeni kamnanga kho abavele besaziwa amacala abo inxabe kuthiwa bayabotshwa bengajeziswa bengavalelwa ngibona ngathi mina uZulu kule qiniso lokuthi hayi ngamandlwale la lokhu kuvala abantu amehlo so kufanele ukuthi vele bayikele nje ukukhuluma ngakho ukwenza ngakho ngoba bayayangisa ubaziyangisa ebantwini
umnumzana Greta Sibanda umgcini sidlalo wenhlanganiso yeKing Mzilikazi Royal Trust uthi baningi abantu bazabotshwa ngesikhathi umnangagwa esesikhundleni
lapha ukhuluma ngengwenya izabaqedwa kwenyamazana zendle zinatha emfuleni ngibona besazobotshwa phela ingwenya ifuna ukuzigeza nxa esiyaphuma uyabe eseliqhawe okamnangagwa emhlabeni wonke lowa nje sisazi ukuthi naye ungcolile kangakanani kodwa yena kathesi usevikelwe ngumthetho bonke abanye laba bazongena
iCommission yeZimbabwe Anti-Corruption Commission isanda kubopha unkosikazi Priska Mufumira wayesiphathamandla sikahulumende esibona ngemisebenzi lenswelo zikaZulu unkosikazi Mufumira wetheswa amacala okuthi wacobodisa inkampani kahulumende eNational Social Security Authority ngokuthatha amaqubaquba emali okungekho emthethweni kwamanje sike sikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo iphephandaba le-Herald libika ukuthi uhulumende uzakwenza umhlangano namhla lezisebenzi ezifuna ukutshengisela emigwaqweni zikhonona ngeholo eliphansi induna ezitshiyeneyo emathebeleland north nemathebeleland south zithi kule ndlala esabekayo lonyaka zithi indawo eziningi azisela manzi abantu sebelamba njalo lezifuyo sezisipha suku zonke lokhu kwethulwe liphephandaba le-chronicle uhulumende uthi uzadinga imali yokuvuselela umsakazo weZimbabwe Broadcasting Corporation okwehluleka ukukholisa izisebenzi eziningi okwesikhathi eside lokhu kwethulwe umsakazo we-ZBC okwamanje sike silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumela wona nge-WhatsApp
Salubonani basakazi we-Studio 7 esibathandayo. Likhuluma lomlilo wasenkaya. Yobana ngikhuluma nani njengamanje ngilapha kule South Africa. Uyazi ngicela ukuthi ngiede okuncane nani. Ngibona ngani ukuze siqede lolu dubo olukhona la ekhaya eZimbabwe. Ikuthi abazame laba bantu le government yakhona ukuthi banikeze abantu ama US dollar. Yabo ngibonani kungasiza ukuthi sivimbe yonke limbisho ekhona ama strikes ngoba ezithize ngibona namhlanje ama nurse eHarare aqalile uku strike ama doctors a strike kudala so uyabona nje ukuthi ezempilo nje zithe ukulimala kulimala kakhulu abantu yabona ngoba bona la abantu abaphezulu mabe the bagula bahlangabezana leli esimo esinjengaleso bagijima baye ngaphandle kwamazwe bashiye nje I mean abantu baseZimbabwe besenkingeni enkulu kabi yokuthi basethi bazoyapi imithi ayikho labo fanele basize ama doctors ama nurses njengoba na be strike ayihambi lento ngangcono nje banikezele abantu imali yama US dollars labo bakwazi ukuthi baphile ngoba vele ekhaya kusaphileke mawuphethe yona imali yabo yaseZimbabwe le akunancedo into zakho nasikhupha every 2 days or after 24 hours uyabona nje ukuthi kufana nomdlalo nje
ngisalibonani bantu be-Studio 7 labalaleli mina ibizo lami ngisiba ngumuzi Chuma ngiphuma le ebhinga ngokuzalwa ngizalwa enkayi Hey, niyezwa lo baba lo abantu ugawule kumbe ngumhlobo bani lo muntu kumbe ubuya kuliphi lizwe oyiliza lizelwe lapha ekhaya sihlupheka kangaka abelokho ekhuluma hey America mangabe bona ukuthi America akanandaba nayo ke why yena angafune enyi i country ke ngamsiza ngezomnotho why lokho ati America America kanti iyo nje iphethe iZimbabwe yonke iyi America yonke uwo wonke la amazwe abelokhu ethi America hehe bangabe lokhu befuna ukusenza izilima nje sibadala sibangaka abantu bakithi izihlobo ziphelile lana ziphelela kuwo Bed Bridge abantu bedliwa zingwenya ngenxa yabo ilizwe lo amazwe wonke sekagcwele abantu baseZimbabwe noba ungathi uyaphi Zimbabwe kuphi Zimbabwe abelokhu ekhuluma amanyala umuntu emdala engaka asiphileli yena lana njengoba nawe yathi ukuthi kasiphileli America mangabe kuyikuthi uyakhona ukwenza izinto zomnotho lezi wayangezenzanga simngaka iminyaka thinzi lokho bathathi lizwe lana akayekele ukube lokho asihlukumeza lana lo baba ugawule wakhona lo hawu sihleli siphila kanzima abantwana bethu bahleli bodwa emakhaya sihleli sisemazweni sisebenza kanzima sisebenza sigijinywa ngapho siyachaya babe lokho bekhuluma nje into zabo yena mawungambuza khona manje ukuthi bona abantwana bakhe bakuphi abantwana babo bafunda kuphi badla buntofo ntofo thina abantwana bethu baphila kanzima kungenxa yabo laba bantu angabekele ukube lokho esiphalela amabhodo lana njengenkukhu ziphaleli lokho njena ubukhokho lana ukuthi zize zigijima hawo babe lokho beyengabantu laba bantu laba baqina ngathi la baqina ngathi lokho beyengabantu lana ukuthi abantu bebavotele
Eh sanibonani bantu beStudio 7 siyanibingelela lonke bantu. Hey, thina into esiyibonayo lapha bantu, besicabanga ukuthi kuyafana vele ngoba le ndaba yaseZimbabwe le ngeke isalunga le. Ngoba la bantu still babusa ngodlame. Okungcono nje ukuthi vele mangabe kuthiwa kuyaliwa kuliwe Messi, mabe getulwa beketulwe bephume izano PF ngoba siyayibona le nto ukuthi vele still bazasihluphekisa njengale nto yayenzakala 37 years umgabe ebusa ngodlame. Abantu behlukunyezwa behlupheka lamanje lento abafuna ukuyenza yiyo yilo abafuna ukuyenza sikhathele ngaba kwenzakale kono okubo kungayenzakala cela bephuma sabafuni yena manje mina umbono wami mbono ukuthi la bantu sebedlalela phezu kwameva laba mase bengabe sebekhuluma ngeAmerica bethi bangahlukuluza iAmerica ngeke baze balunge yikho lapho bazochaywa khona abadlali bedlalela kuAmerica bazachaywa wonke ubukhosi lo abalabo buzaphelela phandle konke ngoba mase bedlalela ku-America bazaxhaba phela.
Yelawo ke ngamazwi abantu abasithumele kuWhatsApp kunombolo ethi 012-465-0318. Sicela ukuthi lisithumezele amazwi enu phela sizwe ukuthi lithini ngokutshiyeneyo njalo lingathumeli phela onganokule nhlamba. Sifuna ukuthi sixoxeni sibone ukuthi sikhuluma ngani. Ye, siyabonga. Sesikhangele ke okwenzakala kumanye amazwe amafitshane. Uhulumende kamongameli Donald Trump uthi kulungile ukwenziwa lelizwe leMelika eselihlise inani leziphepheli ezizavunyelwa ukubuya elizweni leli ngomnyaka ozayo. Sokhangelelwe ukuthi kuzaba labantu abafika phose inkulungwane ezingamathumi amabili kuphela abadinga ukuphephela kwele Melika ngomnyaka ozayo. Ngesikhathi kusabusa uMnumzana Barack Obama wakulabantu abafika phose inkulungwane ezingamathumi ayisiyangalolunye 85,000 ababevunyelwa ukungena eMelika bedinga ukuba yiziphepheli. Abantu bayakhala okumangalisayo kwele mali lapho kusanda kubulawa khona abantu abaningi ngamalwe cacha bathi lokhu kungenzakala ngesikhathi esilandelayo. Zulukandaba, njengokulithembisa kwami izolo lamhlanje siqhubeka sixoxa lesizalwane seZimbabwe sikhuluma ngezamabhizimusi. Lamhlanje sixoxa lo mnumzana Michael Ndiweni. Baba Ndiweni, siyakwamukela kuhlelo.
Hey, ngiyabonga kids. Sanibonani balaleli.
Yeah, akusitshela ukuthi wenzani empilweni baba.
Ngilokhu abathi ngesikhiwa yi-social activist, ngimelela ilungelo loluntu. Ngiyakhuluma kakhulu kundaba ezihlukumeza uZulu ngikhangele kakhulu indaba ezesikhiwa i-economic justice, ukuthi abantu bakhululeke bathole amathuba kwezomnotho. Njalo futhi ngisebenza kakhulu labantu abazisebenzayo futhi ngama-formal traders ama-vendors, inkenhlanganisa ukuthi ayibulawayo vendors and traders association.
Singathi khona ngale-ke kuma-vendors liphila njani laba abantu abathenga bethengisa impahla?
Kulobu nzima kithi esihlangana labo kakhulu, ngingazikhangele abesebenzela khona khonapha koBulawayo lakwezinye indawo. Kathesi kuyaleka isikhathi phezulu kunje nje abantu abalanda zokuthengisela izulu liyana, abanye abantu abasasebenzi. Yazi ukuthi abantu abazisebenzayo bathola imali zokuthi babhadala ama-school fees, bazithengela amaphilisi, bathenga ukudla. Nxa izulu lisena sokudla seqhathe ukuwa lezi zulu, abantu abasasebenzi, kuba nzima kakhulu ukuthi iy'mpilo zabo ziye phambili. Njalo futhi ngingazikhangele izinto lapho abathenga khona impahla kwezinye indawo, abantu abathengisa sebefuna o-cash khonapha elizweni. Nxa besiya phandle kwelizwe kuyafunakala i-foreign currency, isisipho kutholakala ukuthi nxa uyithenga ebe lama-premium afika kubo-40-50%. Khona ngale phesheya futhi njalo bahlangana nendawo lezinto eziningi ezisipha emabhoda lapha kuqhabeka nzima. Kulobu gwelegwele obuningi obenzakalayo endaweni zokungena nempahla lapha, vele kunzima kuma-transporters kungeze. Khona ngale mazweni nxa besiyathenga abala ndawo zokulala, ama-toilets, omama bayathathela izimali. Hhayi, kulobu nzima kakhulukazi emsebenzini wabo.
Singathi ngenxa sikhangela-ke ukubamba imali la, babamba imali ezinjani?
Kuhlangene, kusiya ngokuthi umuntu uthengisani. Abathengisa izwidzi lezi babethola khona okuzimanjalo okuncane okungamakhoyini. Abathengisa impahla babethola le mali esithi i-RTKs libhondi. Then nxa uthengisa amafruti njalo futhi engxenye bayatholana nale mali encane esiamabhondi coins. Kodwa abaningi abantu abasebenza ukuthengisela abathathi ini i-RTKs, ziba nje i-RTKs ikhupha ngokuthi xa usudinga i-foreign currency udiyawoti izinto sokusiba nzima ukuthi uyithole, somele uyithenge ngenxa yephose kabili kumbe almost 70%. So kunzima kakhulu imali abazitholayo ukuthi basebenze, kunobunzima kakhulu indlela abasebenza ngayo.
Ye, ngamafitshani-ke nxa ungagqiba khonapho ubona ngazani-ke abathenga bethengisa emgwaqweni bo bangaziphilisa njani ukukhuphula impilo yabo?
Athinki umqoka phezu kwakonke ukuthi umkhono kumele uvuke usebenze ukuze imali leyo esilayo ibe namandla. Nxa sikhangela imali zokwamanye amazwe, yiyo indlela abantu abangasebenza ngayo. Njalo futhi okunye okudingakalayo ukuthi uhulumende athathe umlando ukuthi a-formalize kumbe abeke imizamo esiyale ngathi yi-strategy yokuthi abantu abazisebenzayo abalembono emihle. Ngasikhangele kakhulu i-research esayenzayo kumbe uchayiso salenzayo litshengisa ukuthi abantu abayi-13% kusiya ku-14% khonapho ngabantu abafuqwa i-entrepreneurship, abantu abafuna ukusebenza not because bafuna bathenga ukuthi bathenga ukudla baphile but ukuthi bafuna ukuthi babe ngosomabhizinisi amakhulu. So kuyatshela uhulumende abe le mizamo ukuthi abasekele bakhule, bangene labo kuma-mainstream economy, bafane nabo okay, bafane nabo Pick n Pay, bafane lezitolo ezinkulu ezithengisa impahla o-Edgars lezinye nje. So kunjalo ngithi mina uhulumende kathathe inzamo yokuthi abe le-strategy soku-integrata kumbe sokuhlanganisa i-informal economy into the mainstream economy.
Ye, lapha-ke besixoxa lobaba uMichael Ndiweni uVendors and Traders Association khona ngale-ke eZimbabwe koBulawayo. Sibonge kakhulu ungathinela kusasa baba Ndiweni.
Ngiyabonga kithi.
Asihlanganeni njalo kusasa lapho siyabe sixoxa khona lesinye isizalwane seZimbabwe, lapho sixoxa khona ngokutshiyeneyo.
Kwezenzakala eMelika namhlanje, kukhanya ngani abanye abantu okumele banike ubufakazi udalele House of Representatives bayala ukuveza udaba lokuchatshangelwa ukuthi kwenziwa ngumongameli Donald Trump wacela umongameli wakwele Ukraine ukuthi ahlolisise okwenziwa umntaka Joe Biden kulelo lizwe. UTrump kubikwa ukuthi wayefuna ukuthi umongameli wakwele Ukraine ahlolisise okwenziwa ngumnumzana Hunter Biden owayesebenzela inkampani ephehla umlilo kagetsi. Ake sizwe umnumzana Dan Moyo, ingcwethi kwezombusazwe, ekhuluma ngodaba lolu osolufake uTrump enkingeni.
Okokuqala, ukubona kwami ukuthi into enza abantu laba abasebenza lo Trump bengafuni ukuya eCongress ukuyotestifya indaba yokuthi okokuqala uTrump uyabathreatena ngoba udemanda i-full loyalty from abantu abamsebenzelayo. Okwesibili, ngikuthi mostly ama-Republicans bazama ukuma behind uTrump. So I think abaningi bayesaba ukuthi baye Congress against izifiso zikaTrump ngokubana abazi imibuzo abazoyibuzwa lapho, kungenzeka ukuthi bagcine bekhuluma izinto ezingahambelani lokufunwa nguTrump. So plus iDepartment of Justice ekhokhelwa nguba itshengisa ukuthi layo ivele ayifuni ukuthi abantu bahambe bayotestifya kuCongress. So the way ngibona ngakhona mina i-defiance nje from uTrump labantu bakhe abamlandelayo.
Ubona ngani bengahamba, kukhona yini abangakuveza okungalimaza umongameli Donald Trump?
Ye, ngiyakholelwa kakhulu ukuthi yikho okusetshwa nguTrump ukuthi mhlawumbe bazosuka baveze ezinye izinto ezingakaveli njengamanje under i-cross examination. So rather than ukuthi athathe i-chance yokuthi abavumele ukuthi bayotestify e-Congress, ubona kungcono ukuthi abalise, ngoba usaba khona lokhu ukuthi ungagcina uvumbuluka ezinye izinto. Ngoba ngokubona kwami akusindaba ye-Ukraine yodwa I think uTrump are involved kiyo lapho abuse khona i-office ka-president. I'm sure ukuthi kukhona futhi lamanye ama-instances dealing lamanye ama-foreign countries lapho ongathola ukuthi kukhona izinto azesabayo ukuthi ma zingavela zingagcina zisiba ludaba olukhulu oluzoyenza impeachment ibe much stronger ma abantu base-America bangezwa ukuthi kulento esifana nalezo ezenzakalayo.
Njengoba bengahambi khona ngale edalele House of Representatives kumbe ngathi kumakomiti wona la ufunakalayo, pho ke bangadoswa njani ukuze be khona ngale?
Ngokwazi kwami i-House of Representatives ilelungelo lokuthi issue amasaphina ukuthi bonke abantu laba ababiziweyo kumele babuye bazo-appear e-court phambi kwedale le-Congress le-House of Representatives. So I think umthetho uyavumela ukuthi laba abaphula lesaphina bengayilaleli, I think i-Congress ilala ilungelo lokuthi baboshwe laba bantu o banikezwe ama-fine azoyenza ukuthi abaforsele ukuthi babuye bazo-appear ba-testify phambi kwe-Congress. So ngokubona kwami i-Congress okwamanje I think isazama ukuthi at least ingasebenzisi amandla enawo ukuthi ibafosele laba abantu babuye, kodwa isazama ukuthi kukhulunyisane ngokunegotiata ukuthi okay, ozuzo-appear uzokhuluma under oath okwaziyo ngokwenzakalayo. So I think ekugcineni makuwukuthi i-Congress isifosiwe kwalaba abantu bayagcina bethatha amanye amanyathelo okubafosela ukuthi babuye bazotestify.
Umnumzana Dan Moyo yingcwethi kwezombusazwe ezimele yedwa. Sixoxelaye ese-Washington DC khonapha kwele Melika.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagase aku-909 medium wave, laku-shortwave 6175, laku-9825 kilohertz ekuseni kusukisela ngo-6 kusiya ngo-7 a.m. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9 sitholakala ku-909 medium wave, laku-shortwave ku 4930-13860 laku 15460 kilohertz. Ku Live Talk sitholakala ku shortwave ku 4930-13860 laku 15460 kilohertz kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Ye lamhla ke silethulela umculo ka Blessings Ngqo umfo kaNkomo odabuka khona ngale ke eMadopo.
Igama lami nginguNqobezitha Nkomo, ngicula lo Jonathan Wise, lo Robin Mlawuzi, kodwa iqembu izethekeli laqaliswa nguBlessings Ngqo Nkomo lo Jonathan Wise.
Take
Ingoma le ethi gwabi gwabi ikhuluma ngomuntu singathi othanda unkosikazi wakhe kumbe umfazi wakhe, njalo egwabisela abanye abantu ngokuthi umfazi wakhe ngumuntu omuhle, ngumuntu omphethe kuhle. Owayenza sayicula lengoma ukuthi sasifuna ukuthi sivuselele umdumo wakobulawayo wemathelendi wakudala, kwenzela ukuthi sithi siqhubekele phambili abantu bengalahli amasiko wabo. So saloku samuvuselela sicula njalo njalo nje. Sithanda ukwazisa ukuthi abalandeli bethu siyabathanda kakhulu, njalo kukhulu okuzayo esibagcinele khona. Khona nje sizahamba indawo zonke lezi sibanika umculo wethu weZimbabwe wakobulawayo eMathebeleland, indawo zonke nje abejabule kakhulu, sivuselela isizwe ngomculo njalo njalo. Abalandeli bethu, umculo wethu bengawuthola ku-iTunes, wonke nje kuma-social media. Ungavele ubhale iZethekel Music, uzawuthola umculo wethu. Siyabonga kakhulu.
Lapho ke umculo ka Blessings Ngqo leZethekeli. Sizokuthi abantu bathini lapha ke namhlanje. Unoma Ncube uthi amavuko Dube ye unjani kula ngapho. Sizokuthi ke silobaba lapha ecingweni uPaul Ndlovu. Paul Ndlovu, isikhathi se-social media kona manje, ungathini namhlanje?
Kunjani baba Mthakazi?
Ngiyaphila mfowethu, unjani wena?
Ngiyaphila.
Ye, kwini ongasitshela khona namhlanje?
Mina engakutshela khona ukuthi yazi bengifisa mani ukuthi mhlawumbe but ngike ngazama ukuthi ke ngifonele lalo omnye ubaba lo MP abadongospeya sithole nenkinga mani lapho ehlala khona. Into esedizane ukuthi abantu basuka bangena nje bazihlalela and inkomo azinamadlelo. Ngiyazama ukuthi ngikhulumisane nayo ukuthi at least maybe mhlawumbe bangabona ukuthi abantu bangaba bafaka in order na ukuze inkomo zikwazi ukuthola amadlelo. Ngoba sikhova manje ziyaphi inkomo, ngoba akusela ndawo lapho ezidla for, uyabona.
Ye, uthe indawo lapho okhuluma ngayo, indawo okhuluma ngayo kuthiwa ngaphi?
Indawo ekhuluma ngayo kusenyezi lapho eflabhu, kusenyezi ewanezi.
Hayi, siyakuzwa kakhulu ke. Isikhathi dumfo wethu, sibongele kakhulu eNdlovu, ungathinelwa kusasa bakho.
Ngiyabonga
lapho. Okay, bye-bye. Hayi, ubaba Paul Ndlovu uthi ke badinga amadlelo kuthi isikhathi yiso sesidliwe ngumangoye. Singakehluka nokuthi sikhangele indaba ezikhokhela namhlanje. Isiphathamandla sikahulumende esisebenza ofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa, umnumzana Joram Gumbo obotshwe izolo, ukhangelelwe ukuthi uzamiswa emthethwandaba namhlanje. Sigqiba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo ngo-Kips Dube. Asidibaneni njalo ngo-7:30 ntambama.